Kulabanye abantu abathi ukhetho lwelizwe solwenziwe ngakho ke abasoze bazihluphe ngokuvota kukhetho oluqakathekileyo oluzayo. Bathi ukhetho lwama-primaries luphambanisa uZulu ocina ecabanga ukuthi akusela olunye ukhetho olulandelayo. Kodwa ke bakhona njalo abathi ukhetho lwama-primaries luqakathekile njalo kumele lwenziwe sokuzaqhutshwa olwelizwe. Unkosikazi Deborah Mukasa umunye walabo abafisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka uthi ukhetho lwama-primaries kumele lwenziwe amabandla ezivalele hathi emphakathini.
Ngibona engathi indaba yama-primary leyenziwayo asenika i-confusion ebantwini, especially abasemakhaya abangazwisisiyo. Abanye sebehle bekuthatha ukuthi sokuvotiwe and nxa sokufika ukuthi ngindaba yokuvota bazahlala phansi bethi sokuvotwe kwaphela. Njalo futhi why khona kuyinto in-house isisenziwa public indaba yama-parties lalala ama-parties alama-primaries bekwenze bewodwa secretly then ukuthi sokubuya ama-candidates ayiwa zangena sokusobala.
Umthayeli womchova kobulawayo umnumzana Sipho Masina uthi akazwisisi ukuthi kwenzakalani ngama-primaries. Uthi ukuxabana phakathi kwamalunga amabandla achiyeneyo kwenza engani solwenziwe ukhetho lwelizwe.
Ama-primaries a-confuse kufanele uthi ngabe abuyayenziwa way before abantu bangakasondela ekhethweni because kuyaconfuse la even abanye abantu abadala emakhaya kathi sebacabanga ukuthi sokuvotiwe and sokuzikhonfuza lati ngoba kathi sokuqala ukuliwa internally bona abadliweyo labawinileyo and ngabe vele kuyahlukaniswa ngesikhathi eside mbishana mepenxe yenxa kunje ukuthi uvotwa ngoJulayi kuyenziwe ngoJanuwari.
Lokhu kusekelwe ngomnumzana Bongani Dube othi kazwisisi indlela okuhlelwa ngayo ukhetho kweleZimbabwe. Uthi akusacaci ukuthi okuyikho yikuphi.
Ngendlela eyenzakala ngayo ngamalokhuze nama-primary election asawuzwisisi thina indlela abahlela ngayo because lama-elections aseseduzane but awukacaci ukuthi kuqala ngama-primary kumbe vele sokuvotwa khonapho. Ngaba sibandlulela kuhle sizwisise indaba yangikhona le.
Ibandla leZANU-PF yilo eselenze ukhetho lwama-primaries loba nje kulezinye indawo lapho oluzaphindwa khona ngoba kaluqhutshwanga ngemfanelo. Umnumzana Obert Mpofu obona ngenhlelo zonke zebandla leli uthi ukhetho lwama-primaries luveze ukuthi basekelwa ngabantu abaningi eZimbabwe.
Abantu ababuyileyo bathi vedlula almost 10,000 athi befuthi bamele iparty parliamentary senatorial and ilokuzeni proportional representation level.
Uphinde wathi okusobala ukuthi ukhetho lolu luveza njalo ukuthi umuntu uzondwa kumbe uthandwa ngabantu.
Abantu nxa bengakufuna bakufuni kumele uvune lapha ohlanyele khona wahlakula khona walima not ukuthi ubuye suyi-combine harvest asuzovuna lapho ngazuthi isimu ilinyombani akusebenzi lo.
Amabandla achiyeneyo akhangelelwe ukuthi azakwenza ukhetho lwama-primaries kungakenziwa ukhetho lwesizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.